Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 9 kuZibandlela 2025 ngotaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli webandla le-CCC usemise usengezo Chabangu ukwenza loba yini okuphathelana lebandla.
Icele lebandla le-CCC elikhokelwa ngusicamfundo Wolfman Ncube namuhla limise umsebenzi okwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelele webandla leli umnumzana Sengezo Chabangu.
Ithuba likhulu kakhulu nxa uqhathanisa lakwamanye amazwe ukuthi eMozambique kube lokuzwana, kube lokukhulumisana ngokuba akuthathanga isikhathi eside kudonselwana.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Mozambique othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho lwaqhutshwa nyakenye uphenduka elizweni kulandela ukubaleka kwakhe esithi uhulumende wayefuna ukumbulala. Kuvaleliswa owayengumongameli weMelika uJimmy Carter eWashington DC. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Icele lebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngusikamfundo Wolfman Ncube namuhla limise umsebenzi okwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelele webandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. Ingcwethi zithi uChabangu sephelelwe ngumphako, kubika umlandolozi Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuveza sobala ukuba uChabangu loNcube kabasaboni ngasolinye njalo kuqhubeka kulokungazwisisani kubandla eliphikisayo. Icele le-CCC elikhokhelwa uNcube lilobe incwadi lisithi uChabangu ubesephula isisekelo salo lisithi lizamthonisisa amacala akhe kumalanga alandelayo. Lokhu kukhulunywe isikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Phumlani Sibanda.
Umongameli webandla le-CCC uProfessor Wolfman Ncube usemise usengezo Chabangu lo owayezithi ungumabhalane jikelele kubandla le-CCC ukwenza loba yini okuphathelana lebandla. Umiswa ngemva kokubonakala eqhubeka ngokwenza imisebenzi engekho kuzinqumo zebandla njalo lakho kungaziwa ibukhokheli.
USibanda ugcizelele esithi imisebenzi kaChabangu isifundise ibandla eliphikisayo ukuba lilungise isisekelo salo.
Uzaqhubeka emi kanjalo icala lakhe lize liye thonisiswa ibukhokheli bebandla.
Isidudu 7 ikhulume loChabangu yena othe okwenziwa libandla le-CCC akukho emthethweni esithi sikhulume legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole. Usithole utshele Studio 7 ukuba kabavumelani lesinqumo lesi.
Umangalisayo ukuthi ekuqaliseni nje kuqala indaba yona leyi into esayizwayo ukuthi upresident owe-CCC uzayenza i-rotation labanye bakhe. Kuthe sokuphakathi laphana sabona hayi akusela rotation ekhona, omunye sebaleka lesikodo. So i-CCC yasibuya kithi isithi izwisise ukuthi into enjalo kufuze ibanjwe njani.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenzakale kuChabangu okumele bekwenze kudala ukuvikela ingxabangxoza esedayele ephalamende. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Dendai Sithole osebenza lekolishi The University of Zimbabwe. Amazwi la agcizelele igqwetha elilela ilungelo loluntu uNkosikazi Jacqueline Sande yena othi sekumele ababandla aphikisayo bakhumisa nomlotha.
ngayini kuloko kushupa unyaka olandlulayo sibona ukuthi uChamisa wathena owe politics sechile sechelo chabangu kodwa ukuthi bona ukuthi uChabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi opposition engamisana lo ED ku2028 kumbeni i opposition yethu iyabi iloko isenza isiba weak
uChabangu wazithi unginobhala jikelele waleli bandla ngemva kokhetho lomnyaka ka-2023 lapho aqala ukuxotsha abameli bepharlamende labekhansili. Loba nje umnumzane Nelson Chamisa wazama ukulwisa uChabangu emadala epharlamende wehluleka ukwenza lokho okwahle kwachiya ibandla le-CCC selicwezuke phakathi. UChamisa wahle wachiya isikhundla sakhe kwasala uNcube umnumzane Thandayibithi labanye kuthi elinye icele lasala selikhokhelwa ngumnumzane Jameson Timba. Kusenjalo amalunga awebandla le-CCC edayile ephalamende abikwa esefuna ukuba umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Iphephandaba le-Daily News libike ukuba umnumzana Charles Moyo ozithi umela i-CCC ephalamende uthe bafuna ukuthi kuguqule umthetho umise ukhetho ngo-2028. Umoyo walile ukukhuluma ngalokhu efonelwa i-Studio 7. Isikhulumeli se-CCC koBulawayo uSibanda uthe lokhu kwenziwa licele elisekela uChabangu ephalamende. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla leMozambique eliphikisayo othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho olwaqhutshanywa kenye uphenduka elizweni kulandela ukubaleka kwakhe sithi uhulumende wayefuna ukumbulala. Mnumzana Venancio Mondlane utshele abantu abaningi embuthanweni wokumhlangabeza eMaputo ukuba ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo ngomfumfu njalo abalandeli bakhe kumele ba tshengisele emigwaqweni bekhonona ngempumela yalo. Abezindaba beReuters babika ukuba abezomvikela badubule babulala abantu abathathu abatshengisele emigwaqweni namhlanje. Mnumzana Daniel Chapo weFrelimo nguye okuthiwa wanqoba kukhetho lolu osolungenelwe ngumanyano weSadik othi kumele kukhunyiswane umlotha phakathi kwamabandla ancintisa kukhetho lolu. ELeSouth Africa kubika njalo ukuba selingenela ukudaba lolu ukuze kube lokuthula eMozambique okuphazamisa amabhizimusi ezansi yezwekazi le-Afrika. Abezomvikela sebabulala abantu abedlula amakhulu angamachumi amabili abasola impumela yokhetho ulolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Uyabonisa ukuthi kulokungazwani okukhulu kakhulu kusuka ekungavumelani ngemphumela yokhetho kutsho khona ukuthi kuzamele kukhulunyiswane kuphume uhulumende mhlawumbe ongahlanganisa abavele endaweni ezihlukahlukeneyo abeqembeli busayo lalele nalaphikisayo. Yiyo yodwa indlela engahlenga iMozambique ukuthi ingangeni empini, ingangeni odlameni, ingangeni ekudilikeni kwezenotho lakho konke. Yiyo yodwa indlela engahlenga ukuthi kungafa abantu ukukhulumisana basebenze ndawonye bakhe uhulumende oza kwenza ukuthi bonke babambisane besiya phambili bafake okwaseMozambique phambili hayi okwabo umuntu ngamunye.
Yenxa sikhangela ke siyabona ukuthi iSADC yezama ukuthi ilungise lapha lelizwe leSouth Africa. So ubona zani kodwa kuzaphumana njengoba kulabanye abathi uMondlane Ngxeba ngamlimaza kumbe bemkhahlameza khona ngathi.
Ithuba likhulu kakhulu nga uqhathanisa la kwamanye amazwe ukuthi eMozambique kube lokuzwana, kube lokukhulumisana ngokuba awuzange akuthathanga isikhathi eside kudonselwana nalaba sebekhona namhlanje. Ngakho ke inhliziyo yazi kabelukhoni kulamathuba amakhulu ukuthi laba bazabe bethunyiwe ukuthi bancedise ukuthi lamacembu axoxisane bangaphumelela. Okukhulu ukuthi bangathatha uhlangothi babe ngabantu abaleqiniso, babe ngabantu njalo abazahambisa phambili okweMozambique hayi okwabo. kuqakathekile futhi ukuthi bandle libusayo likunanzelele ukuthi banenge abantu abavotela amaqembu abusayo kungaphikiswana ngokuthi bawinile yini kumbe abawinanga kodwa iqiniso yikuthi banenge abantu abavotela labo bantu bewinile bengawinanga ngakho ke bayadingeka embusweni bayadingeka bebambisana besiya phambili akusasebenzi lokuyana ukuthi iqembu leMozambique Frelimo libuse lilodwa isimo kasisavumi ezomnotho kazivumi ontanga kabavumi ukubuswa kwelizwe kakuvumi imphumela yokhethwe njalo kayivumi isho khona ukuthi kumele babambisane besiya phambili
yesiyakhumbula ukuthi isadiki yangenelwa eZimbabwe kodwa abanye abantu basale bekhonona besithi kayangazane bebesekela ibandla elibusayo sizokwenzakala khona ngani
akhona amathuba okuthi kungaba njalo kusiya ngokuthi ngubani onguyothunyelwe khona ngale kodwa ke akusekhona njalo amathuba ukuthi kusengenziwa into enhle babe befundile kulokho kwabazinsolo kwelaseZimbabwe ithuba liba khona lokuthi abantu bakhule engqondweni benze kangcono kulalokho abakwenzileyo emandulo akhona njalo amathuba okuthi basengaqhubeka besona njengalokhu ubona emandulo so ke kuzaya ngabo labo bathunyiweyo kakhulu ukuthi bakhuthele okungakanani ukwenza into enhle eyabantu beMozambique kanti ke futhi okukhulu kakhulu kuya ngabo abantu beMozambique ukuthi yikuphi abakufuna kakhulu bangakhangeleli kakhulu kusadak bangakhangeleli kakhulu ku-African Union ku-United Nations abakhangelele kubo ezinsizweni zabo bafake iMozambique phambili bayithande bonke ngendlela efaneleyo bayigcine bayilondoloze ngokuba kabanalo elinye ilizwe isadak aswelizwe labo ilizwe labo iMozambique
Umnumzana efidlela Ncube ulandele zombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dewe Studio 7 ekobulawa. Abathenga bethengisa impahla kobulawayo bathi kumnyama phambili ngoba sebebanengi kakhulu emigwaqweni okwenza bethole inzuzo ephansi kakhulu ngelanga kulokho abakuthengisayo. Bathi akulanto eguqukileyo ngomnyaka omutsha ngoba badonsa nzima. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathengisa ukuthiyeni emgwaqweni kobulawayo ogoqela imbhida, inhlanzi, inhlanyelo, amatamatisi, amakhabe, ulude, ikhabitshi, amabhawuto, izigqoko, izipenete, izipendamlomo lakho konke okufunwa nguZulu. Kulabanye njalo abathengisa esifela emlonyeni, inyama esitshwala lokunye. Ugogo Rachel Chabangu ngomunye owathengisa okuthiyeni emgwaqweni edolobheni leli.
Thengisa amazambane amanzi, awomileyo, indlubu ezomileyo, imfushwa. Amkhomo konke kholoko indumba nje le mashuga hayi ungalisele kuhle kodwa ukuthi ngathola i-star stock sokuwoda sibi hayi ngeke ngaba ngcono
iningi liyakhala lisithi akula mali kulezi nsuku unkosikazi Jordina Ncube ngomunye wabo
hayi kunzima kabi lo December lo kade simkhangelile hayi asiphumanga lalutho ngapha namafarmers layo abanye abasincindezelayo ngoba bayasithengisela izinto labo bephinde bebuye namaro lawo bezothengisa eceleni kwethu bethengise bona nge-wholesale price
uyakhalala unkosazana velile khabo
akulanto e-right akutshintshanga kutshintshe u-5 ku-4 lapha izinto zinzima izindliyana kuhle number 1 siyakubongela sisathola amanzi kodwa inathenisa amagwili asiwatholi kunzima ukuthi siwathole ngoba izulu liyana I think ayabola phansi izulu seline kakhulu
kuminyene emgwaqweni okulabathenga bethengisa impahla abadlephana bebanga abazothenga unkosikazi Siphiwe Moyo uthi akulandlela ekhanyayo yokuthengisa impahla emgwaqweni kobulawayo
ngabe icouncil iyasinanzelela ikwanisa ukuthi ithenzelwa kuzindawanyanyana okuncane ithi lapho umuntu ayehleli khona ngobabhadale ngelanga ukuze sibe lani le order because into evele ngela order ayiyenzi kayenzi ngoba any muntu uyamthola ehlezi lapho ofuna ukuthengisela khona umthola ehlezi ethi akulandawo yomuntu la lami ngifuna ukuthengisa ngoba siyabe sifuna ukuphila and njengama-ages ethu esilabantwana basesebancane so yayi kuyinto enzima kakhulu uyabukhumbula ukuthi kuyakuthuma ukuthi ubuye bhekhetareni khonapho
umnumzana kheni idube layo othengethengisa emgwaqweni wobulawayo uthi ukugcwala kwabantu ezitaladeni bethengisa kuveza ukuhlupheka kwabo
kuslow because yiviki yokuvula kwezikolo kodwa sikhangelela ukuthi kuza kuphike abaningi emgwaqweni yesibaningi because abantu bahluphekile bathinga ukuphila kodwa awuswele
Abanye abathenga bethengisa bakhala ngokubhubha kukagogo owayedume kakhulu uRose Nyathi. Wayelwela amalungelo abo. Umngane wakhe nakafarayo uthi akusebenzeki ugogo Rose engasekho.
Kwesinye isikhathi uzongathi uzambona kukhulumisa. Ngizozama usibone ukuthi nafarayo sizakutshela ngamandla. But konke siyakubeka kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lesizathu ngakho. Kumele sikuvume kokubhate kwakathe sisazwe ubuhlungu.
Oyifundela okwangumanjinela wendizamtshini ekolejini le-Middle State University, unkosazana Tsitsi Swela wake wathenga edengisa impahla okweminyaka emihlanu engakatholi umsebenzi.
Ngangithengisa emakethi ngasebenza okwesikhathi eside, ngithengisa ama-groceries emakethi okwesikhathi eside, sizabogogorosi semakethi. Kodwa ngiyabonga ngoba ngagcina lami kwasasisukeza emgwaqweni, ngagcina lami sendenhlanhla ngathola umsebenzi njengomuntu ayele sikolo sakhe sithengisa kosenesikolo. Hhayi, umnyaka omutsha ngawungena-ke kuhle sengisebenza-ke i-airport.
Umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo uCouncillor Edwin Ndlovu uthi inani labathenga bethengisa likhuphuka zuku zonke koBulawayo, okwenza kuminyane okwesabekayo.
Abanye kasibazi ukuthi bavelela ngapha, abantu sebesuka kwamanye amadolobho babuye bazohlala bakhempe khonaphana ku-Fifth Avenue naku-Sixth Avenue bathengise, osokubangela ukuthi ube lengcekeza eningi kakhulu ngoba akula zambuzi, akula lapho abagezela khona.
Inhlanganiso ye-Solidarity Center ibika ukuba kulabantu abathenga bethengisa impahla emgwaqweni eZimbabwe abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Ithi abantu laba bathengisa impahla ebiza phose amabhiloni amane, US 3.96 billion ngomnyaka. Ngimalesizo 7 koBulawayo, igama lami ngenza Jesus Bani.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngezikwelede ukulondoloza kwezakhiwo lokunye e-Morning Star DBRS ithi umlilo ovuthayo eLos Angeles usubhidlize izindlu ezedlula inkulungwane 1100 njalo ulakho ukubhidliza izakhiwo ezifika inkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,000. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umlilo lo uqhamuke endaweni ezinhlanu. Umongameli wakele-Ukraine umnumzana Zelensky ucela ukuba amazwe ashiyeneyo aqhubeke emsekela ukuze ehlule eRussia. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane leMelika, kuqhutshwe umbuthano wokugcina okuvalelisa owake waba ngumongameli weMelika uJimmy Carter eNational Cathedral esigodlweni iWashington DC namuhla, lapho izikhulumo eziningi ezichaze uCarter njengomuntu wabantu owasebenza gadalala ukuthuthukisa impilo kaZulu lalapho esesukile embusweni. Umbuthano lo ungenwe ngabantu abaningi abagoqela abake baba ngomongameli abahlanu ababalisa uMnumzana George W. Bush, uBill Clinton, Barack Obama, Donald Trump kanye lomongameli Joe Biden. Yena oyethule amazwi ehaya uCarter. Abazukulu bakaCarter lezihlobo labo bethule amazwi kulombuthano. UCarter uzabekwa namuhla eplazini langakibo eGeorgia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Okokuqala sithi mayuyu kumuli kapresident uCarter. UPresident Carter singathi ngumuntu ophile kumapresident wonke. Nguye ngathi uphile iminyaka edlula bonke ngoba ushone esele 100 years. Amapresident amaningi eza emuva kwakhe bashona. Ilegacy yakhe enkulu engingayisho, ngingathi uCarter ube ngumuntu wabantu, ube ngumuntu othanda ukusebenza ukusebenzela umphakathi and siyabona even i-foundation yakhe yasiza kakhulu ukuthi iqede imikhuhlane eminingi emhlabeni ngoba bekuyinhloso yakhe eyokuthi imikhuhlane ethize ayilwise and ubesebenzisa i-foundation yakhe for lokho. Umbuso wakhe as upresident siyazi wabamfishane ngoba wabusa for only one term, i-second term yakhe wadliwa, kodwa yena ngokwakhe ubeli-democrat lamampela engumuntu wabantu.
Ungathi ungomunye wabaholi bemelika abazahlala bekhunjulwa yini embalini yelizwe njengabo George Washington?
Yeah, I think ngingambeka lapho not for ubupresidency bakhe, but sengingathi nje isimo sakhe, the way abengakhona, engingathi izenzo zakhe after esephumile kuba ngupresident kube izenzo ezinhle kakhulu, okuthi ngibona yebo kuyizenzo ezizohlala zikhulunywa. Njengoba sazi nje namhlanje singathi yi-federal holiday lapha e-America edeclarewe ngumongameli uBiden in honor of uCarter. So kuyakhombisa ukuba ube ngumuntu okhangelelwa phezulu kakhulu kubaholi be-America.
Simbone kumbuthano wanamuhla ehlanganisa abantu abachiyeneyo abafana labo Obama, Donald Trump, abamabandla omabili ele Democrats ele lama Republicans. Ungathini ngalokho?
Yeah, kuyatshengisa ukuthi ngumuntu obekwazi ukusebenzisana labantu regardless of i-party affiliation. Ngumuntu obengumuntu wabantu njengoba ngithilo ekuqaleni, obekwazi ukusebenzisana lemibono ehlukeneyo, obengumuntu olalelayo, ongasiyo othi my way or the highway, but ubengupresident loya ohloniphekayo ekuthini abantu abaningi namanje balokhe besambona njengomuntu okufanelekeleyo ukuthi bamphekezele ehambeni lwakhe esesiye emazulwini.
Umnumzana Dan Moyo ulandela zombusazwe zeMelika ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseVirginia. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwengeza ngomnyaka isikhathi sokuba uGeneral Valerio Svanda akhokhele ibutho, njalo ngeviki ephelileyo ukhethe umkhokheli omutsha wamapholisa uCommissioner General Stephen Mutamba othethe isikhundla sikaCommissioner General Godwin Matanga. Abalandela ezombusazwe bathi ukwenza kukaMnangagwa kuveza ukuba ule njongo yokuqhubeka esesikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Okwamanje ukukhefu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele nomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF. UDube usungula lengxoxo.
UValerio Svanda uPhilip uvele lisotsheli dale laqalisa kuzapho kudala ngucommander from kudala abahamba bayathena eZambia baza kuthi ukuthi hayi wayevele ngomunye wama-instructors. Sibese sithi ukuthi mhlawumbe ngoba yonke into le matrix zangkhona mbe singathi lokhu kunjwa kwakhona mhlawumbe ngendlela abantu abafuna kusebenze ngayo kwezomvikela lizwe engxenye babona ukuthi yena uPhilip Valerio kungaba nguye umuntu ongafunakala ngesikhathi esithize besadinga lowo mhlawumbe ongamreplace. Mhlawumbe yikho sokwenza ukuthi iminyaka yakhe akhwezelwe nge-1 year ngizongazantwa ngolwezi yikho lapho kuyagcina khona i-contract yakhe. Njalo mhlawumbe uhambisana lokuthi njengoba sokufakwe umthetho omusha wokuthi abantu baretirnini mhlawumbe engxa bengakadi ngqe i-70 years mhlawumbe laba sokusenzela ukuthi ayifikise i-70 years yakhe kuhle nokuthi bengingelashwa lokuthi iminyaka yakhe exactly mngasefikile i-70 ngakade engingafiki mhlawumbe sokuextende kwenza ukuthi afikise leyo mnyaka ngakade sefikile mhlawumbe isizathu yokuthi kuqale kulungisiswe khonokho abakhangela ukuthi bakulungisise kwezomvikelazo. Then ngasesikhangela ngendaba leyane yamapholisa uMatanga siyamnanzela ukuthi bangakafiki 70 years kodwa kuthiweka ngehle mhlawukhane evalelisa nje sithi hayeni sesiyakuba ngumlimi. Kutho ukuthi mhlawumbe kukhona okungabe laye kumele akwenze angasakwenzanga ngendlela eqondileyo, kwase ukuthi hayi ungcono-ke wehle phansi ngoba esikunanzelayo ukuthi iminyaka yakhe i-retirement ngasesikhangela umugca lo omutsha ofakiweyo hhayi kayikafiki lanxa kathi bemfuna bengaba lakho ukuthi bamengezele iminyaka, kodwa kutho ukuthi kukhona okuthile mhlawumbe abafuna kwenze akadinga kwenzi kuhle basebenzi ukuthi hayi mana sifake lozo asiqhubekele isidaba lolo solufuna ukuhambe kuhle.
Yes, yawuza kakhulu Dube. Ngena kona baba bagawule uyakhuluma uDube ngamafutshane kona pho umphendulo.
UValerio umuntu lembali enhle kakhulu ekusebenzeni ngisho ukuthi ephuma ngaphandle kwelizwe esiya kuma mission okuvikela amanye amazwe ngaphandle. Ube siyakhokhela ngisho kumabutho e-United Nations athunyelwa khona ngale wayesiba nguye uyafika ekhokhele ngisho la mabutho yabo avelela kubo America lamanye afike ebe nguye okhokhelayo njalo bamnika imandulo enhle kakhulu ngomsebenzi wakhe awenzayo. Ngokunjalo uValerio ngumuntu olobuciko obukhulu kakhulu ngokuzwe kukhokhela esibuthweni lapha. Mina ngizichatha ngokuthi i-product ye-zebra leyana Gibbs. Okuthi nxa ungakhangela indlela alokuza ngayo, iyo amadoda asibili esiwabalayo ukuthi esibuthweni laphana amele echiye umbutho osesimele esingcono kakhulu. Ngokunjalo lanxa isikhathi sakhe sokuthi sechiya umongameli nxa ekubone kufanele ukuthi hayi mana ngingezelele, kuqakathekile khonoko ikakhulu emuntwini oqhuba kuhle umsebenzi, ikakhulu emuntwini oqhuba kuhle umsebenzi, owenza umsebenzi wakhe ngokuphelelisa.
Yenxa sibuya ke kubaba uMtamba
uma appointa nguye uma disappointa eyabelela izizathu zakhe ngokuqhutshwa komsebenzi. Ungeke uqhubeke lokhu sithi hayi umuntu uzaze retire kwesinye isikhathi emsebenzini njengalana, kumele nxa usubone engxe kufanele kube lomunye ongane yenza ngcono kulayina lwana nxa engani ukuthi uyamfaka sibili aqhubeke kuhle enze umsebenzi kuhle.
Kodwa ke baba Dube kulabanye abakhuluma lapha sithi hayi lapha phela umongameli selungiselele ukuthi aqhubeke esemsebenzini kumbe ngithi esikhundleni sakhe kuyefaka abantu abathandayo kuphela. Akunjalo tu
khonoko singeke sikubalekile ngenxa yokuthi anti kupolitiki phela ungeke ube lezifiso ezithile ungalungisanga kuhle esingathi khona khona i-chessboard yakho, i-chessboard lama-pieces ukuze kuphume kuhle kumele ama-pieces akho afake kuhle kwenze ukuthi unqobe umdlalo lo ongabe udlala. So ngokunjalo ke singeke sikubalekile khonoko sinxa sibuyele emuva sikhangela kahle kahle ukuthi eminyakeni emibili edlulileyo kuye kwaba khona ukhongolose webandla elibusayo lapho kuye kwaqokwa khona yena ubaba uValerio ukuthi uzangena kupolitboro ngangaphambanisi abantu bangantu abavungama ukuthi hayi umuntu lo phela usesele kubuthi usesele lalokhu lalokhu wasekhitshwa. So ungananzelela ufika phuma ngo-2025 ngolwezi. So kuyabe sokuseduze ukuthi i-conference umbe i-congress liyana ka-2027 elective congress la yabe isisondeli ngamafitshane uyabe lokho engingakukhohlakali njengokhomanda. So lanxa kungathiwa kungona hayi ucongress lesi elective congress sesimkhetha uba uValerio Sibanda njengoba seretayile uyabe seyi-retired commander defense forces, kulula ukuthi abantu bamkhethe bathi hayi lo la siyamfuna ku-leadership, ku-top leadership yebandla. So kodwa ngaphuma ngo-2024 nje wathi kumele aphume 2024. So kungenzeka ukuthi hayi lona sesimkhohliwe iminyaka isimbili simthatha abantu sebemkhohliwe but nxa ephume ngesikhathi sokuseduzane ukuthi i-congress ibe khona kulula ukuthi bamkhumbule ngoba siyakunanzela ukuthi lakuthesi isikhathi esikiso ngase sikhuluma iqiniso abantu abaphezulu sibili abaphethiwe ngabantu abake baba kubuthu. Umongameli la kwaba kubuthu under Zipra, waba kubuthu under ZANU, wangena vele eqalisa vele ukungena ku-cabinet ngumuntu owayevele empini singakhangela vice president laye ngumuntu ukuthi kuyavela ukuthi wayevele esempini. O-vice president wababili omunye ngukenel omunye ngugeneral, so ngabantu kade esempini. So nxa kuyukuthi i-matrix yakhona itsho ukuthi kulomunye okuzamele achiyelwe kumbe kuzamela angene ku-top leadership engumuntu ovela empini, u-commander in chief defense forces. Umcommander defense forces ngumuntu oyabe emkhulu ku-army. So nxa kuyukuthi i-strategy ukuthi uSibanda la asondele kubuseni, hayi bakwenze ngendlela eqondileyo kwenza ukuthi ngase kuphuma lapha sesiba ngu-retired commander, kulula ukuthi abantu bamkhumbule bamfake lapha. Then lo replace uMatanga layo ungafica ukuthi laye ngalezo sikhathi mhlawumbe ephuma uzafisa ukuthi aphume la abe ngu-retired commissioner laye nxa befuna ukumfaka futhi embusweni phezulu, kulula ngoba uyabe ngumuntu onjani oseke wabamba isikhundla esiphezulu sokuthiwa ngu-commissioner general, kulula ukuthi la asondele ekubuseni lapha.
Abantu
kumele bekwazi ukuthi lanxa bengaze bekhulume bethini kodwa uValerio phela umuntu even umnankaka uthe siwa ngupresident umthole evele ekhokhela i-ZNA kulotshiwe ngaphezu kwakhe lapha. Kodwa waqhubeka wanikwa isicoco senifane sokuba nguyukhomanda ngokunjalo vele ube khona esibuthweni akumangalisi.
Lapha lizo mnumzana Believe Gawule webandla lezano PF lomnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Thank you. Kulive Talk namhla kuhlelo labesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngezokulima. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Icelele bandla le-Triple C elikhokhelwa ngosicamfundo Wolfman Ncube namuhla limise umsebenzi okwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelelwe ebandla leli umnumzana Sengezo Chabango. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Mozambique othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho olwaqhutshwa nyakinye uphendukile elizweni kulandela ukubaleka kwakhe. Okwanamhlanje muli eZimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguTaboka Ncube ngesithi lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.